sekungaba ngcono babe khona, kodwa umthetho uyavumela ukuthi khona ba ama disciplinary committees abe khona loba umuntu engekho up to the conclusion. The Labor Act allows for that.
Singathi ke kodwa ke nxa kungani kumenjalo baba Sikhosana, khanyazani phela bonke bathi vela kumbe bethume lamagoda abo, manje kusebenze kanjani nxa kunjalo?
Incwadi esitshengisela ukuthi kukhona abafanele ukuthi bakuphendule kuma-disciplinary hearing, incwadi lezo zingathunyezwa lapho abahlala khona, kuyenele ukuthi khona ama-disciplinary proceeding ayenzeke loba bengekho.
Yabe senzela nje umthetho ukuthi liqhubeke siya phambili, ngoba nxa umuntu engekho baba Sikhosana uyamjeziza uthini?
Umthetho utsho njalo, uyavumela, uyabala ama-charges akhona. Ibizo lo othathwayo liyabizwa, and then uma engekho njengase-court, uma ufanele ukubuya and then ungabuya, ibizo lakho liyabizwa. Uthi ukuthi khona hayi akekho, then in this case ama-disciplinary proceedings ayaprosida.
Ye, libona zani kuyathatha isikhathi esinganani njengoba bebaningi kangaka ukuthi bachajwe? Ngoba nxa bengabuya ngale yabe liwabala amabizo one by one, kumbe liyabala konke ka-one?
Kumele, I think ama-processes akhona amenginyeke ngitsho, kodwa-ke sake sakwenza last time ngo-January. Abalama ngathi nje ukuswelela enye igama, abala macala afana nayo bayabizwa bonke at the same time, and then ama-charges akhona abalwe, abavumayo at the same time, abalayo at the same time, those who are not pleading guilty to absenteeism. Ngoba icala lakhona ikuthi ababuyanga emsebenzini, befanele ukuba semsebenzini, bengathathanga esingathi yi-leave.